ingathi yibo ubungula benhlalakahle yendoda enkanga obhedi, because whether ubekhulumela izanu ubekhulumela imathebelendi yonke uyisiwulo esikhulu, ngoba the reason why besuka besiyangena kupolitics ukuthi bafuna ukuba ngomongameli belizwe, bafuna ukuba ngomongameli wamaphathi wona lawo awakiwo. So it really doesn't make sense ukuthi umuntu owangena kupolitics ocontestayo ama-elections odanayo nxa engasapointwanga kuba nguminista ethi yena kala ambition yokuba ngupresident, kutshengisa ukuthi amadoda lawa kwesinye isikhathi amesaba upresident kanye to the extent ukuthi they would deny ukuthi labo they aspire to be the president. Because nge-constitution ezanu akulanto e-wrong ngokuba ngupresident, ngoba upresident uyavotela. Ne-constitution ezanu yakukhuluma ukuthi hayi, nxa ufuna ule nomination ezinengemungawina, any other person can be president, yiyo phela i-democracy yakhona. But ngendlela abamesaba ngayo umgayo sebezebethi bona abafisi ukuba ngupresident, which is basically nonsensical.
Abanye abakuzanu PF bemathe belelendi obabumphoko Jonathan Moyo labanye ubona labo bevumelana lamazwi kampofu yini?
Mbona ami ebandla nxa besemphakathini bathi bona abafuni ukuba ngopresident, kukanti abalali ebusuku bedinga amaqhinga ukuthi bangaba ngopresident njani. Basebenzisa itheory yokuthi hayi, isikhukukazi uyaqala usilibazise nje ukunika amabele ukuthi usitshentshela amathiyane yaso nxa sesitezarelaxa. So bona bafuna ukukwenza laphana ukuthi bethi no work with u-Grace to, you know, make her believe ukuthi abala interest ukuba ngopresident, bese bemhluthulela isikhundla lesiyana ngoba laye isikhangelele. Obviously bayakwazi ukuthi mdala is turning 92 this year. In 2018 yabe le 94. Surely akula muntu ongavotela umuntu ole 94 years, whether ukuwheelchair, wese yabe efuqwa ngebhara ngo-2018.